kubathengi nxa i-inflation iyehlile abathengi isikhathi esiningi abakhangeleki i-statistics yokuthi on the paper into zinjani, bakhangela i-actual buying ukuthi nxa sebengena isitolo nxa i-inflation iyehlile bakhangelela labo ukuthi kube nomehluko kuntengo yezinto.
Kodwa khona nxa sikhangele lezi nsuku lokhwana okuthiwa ibhasikiti yemuli imi njani?
Ibhasikiti yemuli sijayele ukusebenza nge-family of six. Khathesi wawu-finalizing ka-July, since wa mid-July asikayiyenzi, but nxa sibhesa ngekajuni it's around $500 iyabe plus or minus rounding that figure.
Kodwa nxa sikhangele bona abantu abaningi bayenelisa yini ibhasiketi leyo?
Ya, abantu abaningi abayenelisi ibhasiketi leyo in terms of ama-actual savings abo, lama-salaries abo. Abantu, they are still living below poverty, that I'm lying, abantu abaningi.
Ungathini kubathengi ngesikhathi lesi kulokudubeka okunjelizwe?
Kubathengi into sivelela kubathengi kakhulu ukuthi nxa bethenga bathenge ngonanzelelo bakhangelisise izinto bathengayo, then nxa sebethengile indlela abaspenda ngayo uyabona kufihle zikhona ezinye imuli ukuthi efini behlupheka kangaka, but everyday bayalahla iswala. Indlela abapheka ngayo baze bapheke iswala esidlula esisanuthi sidliwe, oro bapheke iswala singahambelani lesitshebo sakhona. Abantwana begcina bengasuthanga belahla iswala. So abathengisi ayasho bathi nxa bethenga into besebenzisa into yonke, bakhangelela ukuthi abasebenzise into bagcine becita into zonke kungono zihambelane. Ninike just i-example yeswala, but izinto eziningi ekuthi abathengi etimes bayalahla imali zabo. Ukhangela like ishevesa abathengi bayakwazi bayethenga amagesi, but uyathola abanye belayita istof the whole day singachithwa. Into yamanzi bayabhadala, uthola abantu bayavula into the gas plate one uthi afake amanzi edishini, uyayenza ukuvula ithepu amanzi ephuma alahleka amaningi. So izo ezinye izinto ezincane sezizama kukhuthaza abathengi ukuthi whilst imali sesiyisuzayo ilutshwane, kungcono sibe le ndlela enhle ukuthi sizame ukuyidonsa leyana ikhave imonthi yonke. I-budget yethu should cover imonthi with the little we have, sistretch ngendlela yokuthi izasifikisa ku-next payday. Lokhu kuyayenzwa through ama-spending patterns abo.
Nkuthazo bani ongayipha uZulu nxa sikhangele ukusilela kwemali emabhanga lapha, kuyini abangakwenza?
Amabhanga yeqiniso imali ayitholakali, and izulu isikhathi esiningi bachitha ama-hours amaningi bekhiwa ku-bank. Inkuthazo ngilayo isikhathesi abantu sokunendlela ezisetshenziswa ezinye umuntu engabambanga imali, ama-bank transfers, ama-ecocash lawo, i-mobile money transfers, ama-swipe machine, konke lo indlela izulu lisebenzise indlela zonke lezi. At the same time sifuna ku-advisor ama-responsible authorities ukuthi abantu walithi nxa sebesebenzisa indlela lezi labo bayehlise intengo, what we call ama-service charges, okusebenzisa ama-transfers ngezinye into zonke lezi.